Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 28/04/2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti?
Ekholelwe ukuthi umuntu wayesuka kwelinye ikona esiya kulelo kona wayehamba sibili mhlawumbe esuka ngesuka kubo 10 kilometers ukuthi ethatha isithuthi kulokuthi bekuba sendaweni engani isesenta.
Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni.
Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadadi amaqhawe akithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa.
Lamhla silengxoxolo nobhala jikelele welinye lamacele ebandla le PDP umnumzana Gordon Moyo ngokwenzakala ebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kusiyavalwa ihlandla lakuqala lokubhalisa amagama bekulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisileyo esigabeni lesi nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Sixoxe lomela iBinga South edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi kungaba kuyini ukubangela lokho.
Lokho kuliqiniso Gande ukuthi inombolo zethu eMathebeleland North okwakhathesi kaziphumanga kufezi yakuqala le kaziphumanga ngendlela kade siyikhangelele. Ngoba ngokukhangelela kwethu inombolo bekufuze ukuthi ziqanse ngoba kube labasakhulayo abaningi akade mhlawumbe bengabhalisanga ngomnyaka ka-2013 akade sebefikisile iminyaka yokuthi bebhalise ngalesi sikhathi. Kodwa inombolo zethu hatshi zehlile. Ngingakupha nje umzekeliso weBinga as a district ehlanganisa ama-constituents amabili iBinga North leBinga South ngo-2013 besihlezi siku-60 3,000 abantu ababebhalise ukuvota. Kodwa khathesi kusiyafika ngemva kwayizolo lapho okugcine khona i-phase 1 lay. Ngikhangelela ukuthi inumber zeBinga district ama-constituents omabili ingabe nje ibe phansi kumbe phezulu mbijana kwe 60,000 okutsho ukuthi sehlulekile ukufika kunamba ka-2013.
Kanti vele kuyini okungaba kubangele lokho?
Okwakuqala nginanzelele ukuthi khona abezithupha labana abaqala ukudlula kwakufuze ukuthi bebe yibo ababehamba phambi kwalaba abe-registration abokubhalisa. Indawo ezaba kuhlezi wani zahlangana nokunzima ukuthi i-department ya-registrar yathi ngena laphana yangena isithi yona iyabhadalisa izithupha. Ngesikhathi sekulungisisa lokho uhulumende kwasekudlule amalanga akwana amaviki amabili mhlawumbe abantu labana vele sebesukile kwamanye amawadi. So lamawadi amaningi anabantu abalokhu bekhala ngezithupha abalokhu bakhala ngama-birth certificate isizathu kuyikuthi labana abantu bafika bebhadalisa bona uhulumende wakumele ukuthi.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele eParliamente ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsivaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, Emotionaland Central, Shamva, North Le South, Ekurube North, Emount Darwin East Le South, Lerushinga, Emotionaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North West Le South, Emarodera East Le Central, Emotionaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East, Izishabane Ngezi, Ganye, Le Zishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Minyaka yonke ngayona le inyanga inhlanganiso yamasiko eyemhlahlo wesizwe sikamthwakazi iyananza impi yeGadade engenye yezimpi ezokugcina ezenziwa ngamabutho enkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Lo umnyaka umbuthano lo uzananza amaqhawe wonke jikelele awesigaba sikamthwakazi. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano.
Ake ngiqale lapha mina ngingugumete uZwelibanzi induna yakomthwakazi kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadade amaqhawe akithi nje wonke apho ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa okuyikuthi ke sixoxa bonke abantu bakithi abalapha komthwakazi babe khona siye sayenzela kobulawayo manje senzele ukuthi mangabe sifika lapha bangabe sedlula besiye emanxeleni besiya kude ngoba silabadala phakathi kwalinto abadala basuka babuye babe khona manje kuba nzima ukuthi baphume bahambe abe abangaphandle bonke South Africa botshana langaphe ngaphe siyabancusa labo ukuthi babe khona ngaleso sikhathi. Siyadinga ukuthi umthwakazi wonke nje idigwaqa.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Mina angikatholi kahle ngaphakathi kodwa ke zikhona impela ngiyacabanga ukuthi ezika City Council ezikahulumende bengingakatholi kahle ukuthi iziphi laziphi ngoba basemkhankasweni ukuthi ba-invite abantu nje wonke babe bekhona.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umcimbi lo uzaba kusenziwani?
Cha umcimbi nje kuhlangana sikhumbula amaqhawe akithi wonke akhona mhlawumbe lokusitshela ukuthi ngobani ngoba ingane zethu azibazi abaningi azikwazi lo mlando wakithi yiwe siyabe siwulanda nje umlando ubophuphu ogadade abazinduna zonke indawo zakithi siyabe sizivala nje ngokuhlangana kwazo ukwenzela ukuthi sikwazi ukubeka phansi njalo ube semlandweni ukuthi laba kuthi naloba singathi ngesidlule emhlabeni bahlale beyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba manje into zethu zonke ziyalahleka ngalesi sikhathi sanamhlanje
labo ke abafa ngempi yokugcina le eyalethu uzibuse liyabakhumbula yini
babe bekhona ngaphakathi esweni kakhulu bona abadlula emhlabeni abakhotho manje omqabuko ngababala bonke nje abadala Edward Omhambi babanenga abantu bakithi abadlula emhlabeni ngalento yempilo. Cha ngiyaqhuquzela nje abantu bakithi ukuthi mhlawumbe ubuthana kwethu mangasihlangene kuzasiza ngoba manje abantu bakithi laba abaphansi babebona ukuhlangana kwethu ukuthi siyakhala ukukhala kwethu sikhumbula zonke izinto zakithi ukuthi kazibuye kithi labo basivulela izindlela lokho sikwenzayo qhubekele phambili esikuphazamisayo basixolele ngoba singabantwana siyacela ukuthi kwenzeke kahle ngendlela eqondileyo.
Leyo ke yinduna kamthwakazi eseSouth Africa umnumzana Zwelibanzi kumede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje engisefilabusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi sakulendawo umnumzana Mayibongwe Msimanga ngamalungiselelo okulima. Ngiyakwamukela kuhlelo Msimanga.
Hayi, lami ngiyabonga abantu bami.
Sebeqalisile ukulungiselela ukulima abantu abanenge endaweni ezichiyeneyo njalo selike lana izulu khona ngapho eFilabusi kuyini okwenzakalayo?
Ah, sesiqalile babantu kanele ukugebha iziduli sithwala lemiquba njengoba nje namhla izulu lisina lapha eFilabusi okukhangelela ukuthi siyabe sesichithiza imiquba esiyabe sesiyithwalile leziduli ukuze silime uphumelele kulokhu esiyabe sisukulimayo bantu kamele liyakhiza njengokuthi ingcema sikhangele ithi emavikini ezayo kuyabe selimile kakhulu ukuze silime njengendlela esalima ngayo ngomnyaka ophelileyo.
Baningi asebefake imiquba?
Baningi kakhulu sibe bantu kamele.
Ukubiya liyagamula izihlahla kumbe liyathenga amawaya lifensele?
Siyathenga amawaya but imali zesuka zibe ziningi kakhulu okungangokuthi sithenga amagampoli nje singaqedi izihlahla but siyagamula izihlahla sithenga amawaya kodwa imali ziyaqhubeka zisilela okungangokuthi sithenga amawaya ayeneleyo sibe sesicina sesithatha amahlahla ngoba imali eZimbabwe zingadola kade.
Inhlanyelo-ke iyabambeka yini?
Inhlanyelo iyabambeka but abanye bayayiswela ngoba imali zingatholakali.
Wena suthengile?
Hayi, mina senzanile kodwa hayi ayiyeneli ngokuqondileyo.
Ngeyani oyithengile?
Ngeyomumbu babantu kambe ngicabanga ukuthi mina izulu lingana indlela ngomnyaka ophelileyo.
Ibiza malini yona?
Echiphileyo angikhona sithola ngamadola emelika angaba ngu-28 okusho ukuthi $28.
Lizulu elidumayo leli?
Lizulu kodwa noma liduma abantu kameli kodwa alini okuqondileyo.
Mhlawumbe lisendleleni liyeza, angithi siyaqala nje isikhathi Msimanga.
Lisendleleni liyeza, sililindele kodwa leke lidume so lingani.
Khona ukulima lilima ngani? Ngamathalakita, ngenkomo, ngamadonki?
Ngenkomo bantu kamele sihlanganisa lamadonki.
Ziqinile yini inkomo?
Lo nyaka kungcono ba ngomnyaka ophele izulu limile babantu kamele kungangokuthi sikhangele ziqinile sinxa sithi siyazikhangela ukudlula iminyaka leyinye edlule ngoba izulu belingani.
Kahle kahle khona kuyini elikulima kakhulu khona ngapho eFilabusi?
Ngumumbu.
Amabele-ke?
Amabele sike sawakhangela ma singakhangela iminyaka engaba mithathu kumbe emine edluleyo ikhe besikhangela khona emabeleni kodwa thina sazijayele ukuzilimela umumbu.
Ngomnyaka odluleyo bayitshayile inala abantu abaningi, wena wenze njani?
Mina ngikhangele ithi nxa ngithole amathana angafika angu-4 kusiya kwangu-5 kuphela.
Bengawukudla wonke ilemuli kumbe amanye uthengisile?
Amanye ngithengisile, bengingeke ngize ngiwadle wonke aphela.
Nxa uthe wathengisa kanjalo uyayithola yini imali yokukhusela imuli kahle kahle?
Ngiyayithola kodwa angiyitholi yenele ngoba eyinye iyaphuza ukubuya, ngithi sengiyithola sengidala izikweleti ezinye.
Uyabe uthengisele ngaphi khonapho ku-GMB?
Encane yangikhona ngithengisele ku-GNB kodwa eyinye ngithengisele abantu ngoba noma silima sibo bonke esithi singalima sithole.
Hayi, khona kunjalo Msimanga. Sikhangele indaba yokuvundisa umhlabathi, ukhulume ngokuthi lifaka umquba. Imvundiso yokuthenga yona i-fertilizer liyayithenga yini, liyayifaka la?
Siyayithenga babantu kamele kodwa imali zokuthi zithenge eyenelayo ayiyeneli.
Ibiza malini yona?
Angakhangelisisi ukuthi ingabe isenza malini. Mina ngizazela okweminyaka edlulileyo, okwaliminyaka angikakhangelisisi loo nto kamele.
Hayi, siyabonga Msimanga. Ngiyalizwa mpela liyaduma ngaliyana ngokuqina liqinile lilime li-Chinala.
Hayi, yikho esikukhangele liyasazi kumbe lizaduma liphinde lihambe abantu kamele.
Hayi, liza kuna Msimanga. Siyabonga, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga abantu kamele.
lolo be kuluhlelo lweze maphandleni isixoxa lesakhamuzi sasefilabusi umnumzana Mayibongwe Msimanga. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngukama
hayi siyabonga ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party iPDP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Siyabonga.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani ebandleni njengoba sibona ukubana umnumzana Tendayibiti yena uthi elokhu ekhokhela ibandla.
Ah, lezo sokuzindaba ezindala kakhulu. Sokwadlula lokho. Abantu bezimbabwe sebekhangele okutsha ukuthi siyangathi. Umbango phakathi wethu kawumelanga uthathe isikhathi uqedele abantu bezimbabwe isikhathi sabo. Savumelana ukuthi siyehlukana. Basuka bahamba, bakwamukela ukuthi bahambile. Sesilomkhokheli omutsha nayo lebandla lakhe. Ngaye lebandla lakhe, lakhe lebandla lethu. So kanibona ukuthi ungaba yinto esingabe lokho sisakhuluma ngayo nalamhla. Abantu bezimbabwe sebefuna ukubona ukuthi kanti siyangaphi njengoba kumnyama phambili kunje.
Manje njengoba lavumelana ukuthi lehlukana kungani ibizo lebandla lokhu lifanana laleli elikamnumzana Tendayibiti?
Hayi ukuthi amabizo ayafanana ngumbuzo okumele awuphendule yena ngoba nguye owathiya iparty wasuka wayajoyina enye iparty. Ngumbuzo angawuphendula yena thina kasingeke simphendulele ukuthi kade wahamba waphinda wazama ukusebenzisa ibizo lethu ephathini na ekwenye iphathi. So hayi lokho kumele kuphendule yena, thina angeke simphendulele.
Ukubambana kwamabandla ukwenza umanyano kungani yiko okuxabanise amabandla, lina likubona njani khona?
Ya lapho ubuza into enkulu. Kube ngumnyama sibili kabanana ukuthi ngesikhathi kufanele amabandla azembusazwe asebenze ndawonye kudale udwetshu kudale ingxabano kwenziwe ubukhokheli obukhona. Nxa lihlanganisa abantu, abantu bayabuzwa, abantu kuyakhulunywa labo, abantu kuyavunyelwana. Awufiki ufuqa abantu ngegreki kanti uphonge ufuqa ngathi ufuqa izini uthi wena sokuyilokhu. Kade silapha seliyilokhu. Hayi abantu abakufuni lokho. Kufunakala idemokrasi, kufunakala ukubambisana ndawonye ukuze sizwisisane ngokuhlala kwethu ngokusebenza kwethu. Lokho kuyenza ukuthi amaphathi asebenze ndawonye. Kodwa lokho okwenzakeleyo kudalwe ubukhokheli obusuke bakhangela ukuthi bona buyatholani. Hayi mina nxa sengithole isikhundla lesi kumbe nxa ngizathola isikhundla lesi kasiphongwe ukwenza ungasabi lendaba labantu, ungabi lendaba lozulu. Abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi abakhokheli abantu abagangileyo. Bayakwazi ukuthi abakhokheli njengoba sibabona umgabe ukuthi baganga okungakanani. Sake sababona umgabe bedilize izaphu, beginya izaphu. Abantu bayakwazi ukuthi izinto ezinjalo zimbi, njalo kabafuni ziphindwe. So yikho kusuke kwadala inkemenkeme yonale. Kodwa hhayi ngithanda ukwazisa abantu bezimbabwe ukuthi hhayi sisiyaphambili. Sokusetshenzwa
ngokubona kwakho kuyini okungenza ukuthi ama coalition wona la amathathu asekhona abambani?
Kuzadinga ubukhokheli, ubukhokheli obuphezulu, abantu abazakuthi thina hayi Zimbabwe first. Kasike sikhangeleni ukuthi singaqeda njani udubo lweZimbabwe. Singakhangela njalo kuzakuthi icoalition yeCOD ekhokhelwa ngu candidate yakhona u-Elton Mangoma, i-alliance MDC ekhokhelwa nguTswanirai, i-Rainbow Coalition ekhokhelwa uJoyce Mujuru. Sikukhangele ukuthi singakwenza kanjani. Kodwa kudinga ubukhokheli not obumyopic, not ubukhokheli obufuna ukuthi mina yini yini kuphela le party yami yini kuphela. Hayi kufuna okuvulayo.
khona okubangela ukuthi amabandla la okwakathesi engahli abambane i-coalition ibe inye kuyini kahle kahle
ukuneni khona okwenza ukuthi kungabi lula ukubambana kodwa cha loba kunzima kungakanani kufanele ukuthi abantu babambane ngoba uhlupho olukhona eZimbabwe uhlupho le-economy lwendlala olokudubeka elokuswela imisebenzi lokuvalwa kwamafektari elokuswela imali lolo hlupho yilo kumele lusitshele njengabakhokheli bonke ukuthi hayi asisebenzeni ndawonye kodwa kwakathesi abantu basazwana amandla kunabanye abathi athina silabantu abaningi yikho kumele kulandelwe thina hayi thina seke senza lokhu emuva ngale sile history yokwenza lokhu yikho kumele elethu ilizwi libe ngeliqatha ukuthi nxa sikhulume thina kulandelwe thina zonke lezi zinto ziyazimbela ziyimigoqo ukuthi kungabi le grand coalition.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli.
Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo owayengumphathi ntambo. Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele webandla le People's Democratic Party PDP. Ebesikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi abesifazana emaphandleni baqhube njani ihlandla lakuqala lokubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR. Asizweni ukuthi silobani ecingweni.
Ibizo lami nguBotsna Jaha, ngisegwanda North, ngisegabeni ukuthi eWenlo, ngisebenzela i-organizing Women Development Association in Zimbabwe. Sina ngapha esigabeni sethu eGwanda North, ihafu yeGwanda North, asikayitholi i-BVR ukuresesa lokuya. Imitina ayikathi sifundisa abantu ukuthi balindele ngoba kuthiwa umuntu oza kuresesa kumele ayithatha incwadi yakhe ukuthi uhlala kuleyo ndawo ayithatha kubani isobhu. Ngokuhamba kwethu sifundisa abantu sesibona ukuthi i-education leyo, imfundo leyo ifuna ukuthi ifike sokuyisikhathana kuze ifuna ukuyifikeka ngesikhathi esisemuva ngoba abantu abakazi ukuthi kungani besuse kuleyani irejista endala leyani besizele sivotayo i-voters roll. Kwehlukene ngani phakathi kwakho lokho esisizekeleyo. Sizama ukubatshengisa ukuthi ha-a sikhathesi sizeqalisa ngemitina sesiyize rathi kwamanye amazwe ukuthi singasincede ukuthi sivote ngoba sihlalasihlala sithi kulamabhosi yakhe somabili obaba bethu abafayo. Mina ngomnyaka olwana sivota ngo-2000 okokugcina elamibizo kathi sathota lingekho avota kanzima athi ukuthi kathi kubani mina nganizele ngivota lokhu engafika ngo-1980 ivota amavoti esengekho. Kufanele badinga ukuthi i-voters education leyana ngayiya iyanduswa sibili isikhathi kwezekuthi kwakufanisa ukuthi sezwe ukuthi ngokubhala kwethu i-constituting ifo sokwenze sangisazuza lokhu futhi sisinte ngalela phade amabhuku lana akade sila.
Labo eselibatshelile bangani bayakuzwisisa lokho?
Ye, labo esengibatshelile kusukela ngomvulo bentokho engihamba mbatshela hhayi bazwisisa sibili ukuthi kumele sivote kube sokusiba lalabo abanye abantu abangathi ngabamapolitics abanye wathi hayi lokho yinto yokumkhampena kwathi ngamusa sisuthi hayi mina kangikhulumeli ngokuvota ngikhuluma ngokuthi umuntu abe kurejista kurole yerejista Sina eight organizations le kanti ngezokuthi sisebenza labo mama ena leyi ukuthi bathele ukuthi sesishintsha kathesi indlela esasivota ngayo sesiqalisa indlela yokuthi siregiste kusa akukhathalekile ukuthi wakwaregiste kodwa hayi labe sengihambe ngabo kungani sebefuna ukuthi ingxaki enjengani ngiyasikhathaza ukuthi asila-transport ezibotisa yonke indawo sihamba imango emthengo wabahamba ngenyawo
kodwa bona omama babuye emhlanganweni yenu
umsebenzi besiwenza ukuthi sicele inkokheli zethu sibabize ngathi kuleyani izike ezila esasicelile enyiwade kutwaukuwat abantu abangangama-300 abantu ezisilalela ngomvulo bekile sikokheli endaweni yesitei sithole inkokheli ezingu-14 yosilalela sengibize lokali zabantu besitei sibile abantu abangu-100 izakhamuzi ikhuthazo yabantu bakithi basegwane ikakhulu ngikhulela kubobaba labomama labatha laba abeyibe sesibakhangelela ukuthi ibe sibakhangela ikusasa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni ngobuningi bethu siyeregesa sihambeni ngobuningi bethu sibuze sibize labangani bethu ukuthi ake siboneni ukuthi i-DDR-ale ngalokho kade sikhala ngakho ukuthi sibona izinto esingazifuniye sizasiphathelani yona bona lo umnyaka
liyadibana lalo yini ihlupho loluyana labantu abangalancwadi zokuzalwa kumbe izithupha njalo kulo sizo elilitholayo
ngihlangane lomunye umama obuye wazantshele ngofisini yani wathi waselwa ngumntanakhe utheselwe ngumntanakhe elabantwana ule-death certificate kamama kanina wabantwana ulapha ulencwadi kasobhuku ulencwadi yevela esikolo lapho abantwana abafunda khona bamithile ama-death certificate asesizeze endaweni yesizeze kuwathi ewindow bahamba edima lapho okwabe kwahlatshwa khona abantu abakhe ijeliseni yokuthi bayethinise mina ngokubona kwami bebona ngoba nxa ngithwele i-death certificate yomuntu ngaya kusobhuku lowalapho engalahlela khona umntanami wasela khona esikolo lapho engifake khona abantwana ngisengizibuza mina ukuthi kati iklinika lama-death certificate sokuhambelana njani izanithala ikhanda uzamile eklinika bathi hhayi thina singeke sikunike sabahlabasile abantu abakho kodwa ngokuthi abazalelanga lapha asikunike ngoba abantwana bavala ubetibede nxa engalaa-death certificate kamali
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Josephine Majaha owe-Gwanda North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Hayi ke siyabonga Sithandekile Mhlanga. Awubuthele kancane ke ngikhiphe ibhabhalazi ingoma isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangela inhloko zendaba ebesilazo. Kanti kungani uZulu wesigaba seMandebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba seMandebeleni lamaqhawe eGadade. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilani. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.